abantu bebejabule kakhulu becabanga ukuthi kuza kuba lomahluko phakathi kandoda okhona kathesi nobaba umgabe obesaziwa ngokuhlukumeza izizalwane zeZimbabwe kakhulu ikakhulu nxa sokugijimela esikhathini sokhetho. Silokudana kakhulu nxa kuyukuthi iripoti yonale ekhitshwayo umbiko nalokhu okhitshwa yi-Heal Zimbabwe uqinisekile. Kodwa-ke ngathi sikukhangele ngelihlo lezepolitics besivele sikukhangelele ukuthi sizafika isikhathi sona esinjalo kukhona kusazokuba kubi ngoba amadoda wona la yiwona asembusweni kwamanje abangeke bevume ukuthi bekhiphe umgabe ngekhulu bekhiphele umgabe ngekhulu embusweni ukuthi bezodliwa kuma-election bedliwa i-opposition. Lokho angeke kwenzeka. Ukukhona kusazokuba kubi fokankomo ngaphandle kokuthi i-SADC United Nations zingenele kuzakuba kubi kuleli lizwe.
Ngezinye indlela baba uMagonya uthi ukhetho oluzayo lolu yikudlala ngesikhathi.
Ukhetho oluzayo yikudlala ngesikhathi okokuqala. Okwesibili yikudlala ngemali. Okwesithathu yikudlala ngabantu ngoba angazi ukuthi ngubani ozitshela ukuthi yena ukhetho lolu lukhona oluzayo nxa luza kuba khona. Uhulumende okhona kathesi engadliwa uzaphuma. Umbuzo wokuqala okumele ukuthi abantu bezibuze wona yikuthi bonabo abantu abayibona lamhlanje asebebiza ukhetho yibo abantu umgabe uthe edliwe ngo-2002 bala ukuthi umgabe achiwe umbuso wazodliwa umgabe kuma-election amabili alandelayo including yena leka-2013 bala ukuthi umgabe achiwe umbuso. Kambe namhlanje yisiphi isiwula esizitshela ukuthi sona bengadliwa bazatshiya umbuso bewunika i-opposition? Akula nto enjalo fokankomo. Ikudlala ngemali, ikudlala ngesikhathi sabantu, njalo ikudlala langengqondo zabantu lokhu. Angiboni sibili mfowethu ukuthi eqinisweni amadoda lawa engadliwa ama-election bazanika umbuso emuntwini ozawina. Vele okokuqala, angikhulu ukuthi kuzafika esikhathini sokuthi kuthiwe i-opposition iwinile. Ngoba i-election bazayirika. Amadoda la akasozithutha ukuthi benganikela ngempilo yabo besiyatshaya ikhulu betshayela ikhulu ukuthi benike i-opposition umbuso. Angeke kwenzeka lokho. Yisithutha nje sizitshela ukuthi kwi-election ezayo i-opposition izawina umbuso.
Kudaba lokuhlonipha amalungelo oluntu lapha uyakubona yini ukuzimisela kuhulumende?
Into yokuqala Nkomo engenza ngithandabuze yile ikuthi abantu bona laba abayibona lamhlanje abaphethe intambo akekho omunye umuntu ohlukuluze usapho lweZimbabwe lomthwakazi okudlula bona abantu. Yibo abantu ababulela abantu izolo, yibo abantu abadalele ukugogeka kwabanye abantu izolo, yibo abantu abaqashisa abanye abantu izolo. Siyakwazi amadumba abantu abanye bebawadubha lapha abayodubha lapha. Khumbula amazipha abawabulalayo bajikele yamthali ngale sekusokuthiwa ngabantu abafa ngesikhathi sempi, abantu abafa after independence befeza ezinkambeni khona. Yibo abantu bonaba ababulala abantu asebesembusweni manje. Angiboni mina mfokankomo ukuthi into le isazokwehla. Bangakwenza kungasafani lezolo kodwa ukukwenza bazakuqhubeka kuphela behlukuluza abantu. Amalungelo oluntu kangiwaboni ukuthi aza kuba khona ukhetho lonololuzayo lungedlula kumbe akhona kathesi ye sizwa kuthiwa. Kodwa-ke ayisikho esikukhangeleleyo elizweni elinjengeZimbabwe elilabantu abafunde kangaka. Ayisikho Nkomo lokhu esikukhangeleleyo. Kumele sibe ngcono kulamazwe wonke awe-Afrika thina ngoba likho ilizwe elilabantu abafunde ukudlula iZimbabwe e-Afrika.